Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 17 mhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labahlolwe batholakala belegcikwane lecoronavirus elizweni ngolwesibili lengezwe ngabantu abane laya kwabangamakhulu phose amane 391.
Kulombiko okuthi thina sincediswe ngamasotsha lamapholisa ukuthi sithathe amahofisi ethu. Ngithanda ukwazisa uMahlabe Zulu ukuthi akula into enjalo. Amahofisi kawasiwo omunye umuntu, kawasiwo okuthi ubengakabani ngawephathi ngawama-members.
Umkhokheli webandla le-MDCT, uNkosazana Thokozani Khuphe, ulandula ukuba kukhona abakade bekuqoqa kobulawayo izolo okwenze abezomvikela bahatanise izakhamizi zalelo dolobho.
Ubaba ngoba imisebenzi iphelile, imali kayikho ezindlini, baba frustrated. Then i-frustration yabo sebeyiqedela kithi thina omama. Lama ngikwazi ukubana kusasa sengingabulawa, ikakhulu omama esingani siyavuka sesiyaphandaphanda laphana ngoba umuntu uyabe cabanga ukuthi wena uphethe imali.
Abesifazana abadabuka eZimbabwe abaseSouth Africa bathi sebephilela evalweni ngemva kokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabesifazane kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inani labahlolwe batholakala belegcikwane lecoronavirus elizweni ngolwesibili lengezwe ngabantu abane laya kwabangamakhulu phose amane 391. Leli nani ligoqela abantu abangamachumi amahlanu lane 54 abasinde kulesi sifo esesibulele abane. Abane laba ngabanye babagcinwe endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezama quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Asebehloliwe ukuba legcikwane lecoronavirus loba hathi, lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane phose amachumi ayisithupha 59,794. Emhlabeni jikelele abalegcikwane lecoronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalombili 8,297,055. Kuthi asebebulewe ileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane i-446,872. Abasinde kulomkhuhlane bayizigidi ezedlula ezine i-4,374,332 kubika abenhlanganiso e-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe ligcikwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 259,036. Labulala inkulungwane phose eziyisikhombisa 6,999, kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 118,472, kutsho abenhlanganiso ye-African Union.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ukuvinjwa kukaZulu ukungangeni edolobheni lakoBulawayo izolo sokudale imibuzo eminingi ukuthi bekusenzelwani. UZulu obehamba ngezimota kumbe ngenyawo bephendukiswa emakhaya. Lanxa bekulembiko yokuthi bakhona abashayiweyo ngamasotsha, iStudio 7 ayenelisanga ukuthola lobu bufakazi. Lize latshona izolo abantu lokhu bevinjwa ukungena edolobheni. Lamhlanje kubikwa isimo sifana edolobheni leKhwekhwe. KoBulawayo abanye bathi kungaba kubangelwe yimbiko ethi kulabasakhulayo kade befuna ukutshengisela bekhonona ngokoma kwempilo. Kodwa iStudio 7 ayenelisanga njalo ukuthola lobu bufakazi lokuthi ngubani obevele eqoqa ukutshengisela lokhu. Abanye ngabathi mhlawumbe kukhona ukutshaya amanzi njengoba ibutho like lathi kulembiko yokuthi bakhona abafuna ukuqoqa umgenqulambuso kumbe ikhu. Abanye njalo ngabakade besithi mhlawumbe ibandla leMDCT lifuna ukuthatha amahofisi ebandla leMDC Alliance KoBulawayo njengalokhu okwenzakala eHarare. Umkhokheli webandla leMDCT uNkosazana Dokozani Khuphe ulandule ukuthi kukhona ibandla lakhe ebelikuqoqa KoBulawayo. UMakhuphe utshele iStudio 7 ukuthi yena ubevele engekho la KoBulawayo eseHarare.
Ngizwile njalo ukuthi kulombiko okuthi thina sincediswe ngamasotsha lamapholisa ukuthi sithathe amahofisi ethu awe Harvest House. Ngithanda ukwazisa uMahlabe Zulu ukuthi akula into enjalo. Lawo ngamanga aluhlaza tshoko. Akula into enjalo. Abafana bazingenele kuhle lathi saba lomhlangano wethu omhle unye okumangalisayo emahofisini, ngokuthi amahofisi ngawephathi. Amahofisi kawasiwo omunye umuntu, kawasiwo okuthi umbengakabani, ngawephathi, ngawama-members. So akula socha, akula police elisincedisileyo sizihambele sodwa. Khathesi kunjenje mina ngiseHarare ngizwa kuthiwa kugcwele amapholisa koBulawayo, lamasotsha okumele esincedisa ukuthi athathe ihofisi yakoBulawayo. Bakithi zihlobo zami Mahlabe Zulu omuhle, lawo ngamanga aluhlaza tshoko, akula izinto ezinjalo. Thina siyiphathi engafuna udlakela, thina siyiphathi efuna ukuthula. Esikwenzayo thina njenge-MDCT sifuna ukuthi sisebenzele isizwe, sisebenzele amaZimbabweni wonke ukwenzela ukuthi babe lempilo ezinhle. Sifuna ukuthi abantu babe lemisebenzi, babe lokudla, babe lezibhedlela ezinhle ezilamadokotela lemithi, lezikole abantwana bafunde, babe lemisebenzi. Yikho esikukhangelele thina khona lokhu njenge-MDCT.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu weCongress wona ahamba njani, njalo ungasitshela ukuthi selinayo yini indawo lizayenzela khona, njalo ama-data khona selilawo na?
Ngikhethe abanye abangena njengama-deputies ku-standing committee ngokuthi ngile mvumo yokuthi ngenze khona lokhu. Ungakhangela isisekelo so i-constitution yethu ye-MDCT iyathi ukuthi u-president uya-appoint ama-deputies. Okuqala u-deputy engim-appointileyo ngu-Gift Chimanikire osengu-deputy organizing secretary, kube sekubuya ubaba u-chief Ndlovu osengu-deputy treasurer general, kubuye uKhaliphani Phugeni osengu-deputy spokesperson, kubuye uManase Tsvangirai osengu-director of elections, kubuye uGandhi Mzingwa u-deputy director wama-elections. Sibe lomhlangano omuhle, i-youth ibikhona, i-women ibikhona. Sesiqalile ukulungiselela i-extraordinary congress leyo okumele siyenze. Khathesi sibhizi singumaphasaphasa silungiselela, sibona ukuthi ama-delegates okumele ukuthi abuye aka-2014 asekhona. So wonke ama-province sikhuluma njenje khathesi babhizi bayenza khona lokhu, and ngithanda ukuthi khona amaningi ama-province aselawo amabizona lawo. So sesilungiselela ukuthi extraordinary congress le ibe khona.
Lo ngumkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Dokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma lamasotsha lamapholisa yehlule.
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Lokhu bekhala abantu elokitshini leluveve kobulawayo abathi ikhansili yehluleka ukuncedisa abafelwe izihlobo njalo lokubanika imithi yokuhlambulula amanzi aphuma empompini zabo. Abanye sebesebenzisa ijik ukwenzela ukuhlambulula amanzi. Bathi kunzima lokungcwaba ababulewe yisifo sohudo ngenxa yokuswelakala kwemali. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo nkosikazi Abiba Phiri lo nkosikazi Current Sibanda. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zedolobho lakobulawayo ebezingadobhi omakhalekhukhwini.
Hayi, amanzi sibili nje iqiniso, amanzi abasiba over 2 weeks athesa amanzi ekhona, but amanzi angikhona abuye engcolile.
Liyawanatha kumba liwanathi?
Akathethi sesenza okokubhoyila. Ukuthi sikwazi ukuwanatha sisenza zayadinga la majiki ukuthi sifake phakathi yaboyila sesesifaka le jiki phakathi ukuthi sikwanise ukuthi lathi kungasiphili futhi okwasenzayo.
Manje ijiki ayisozililimaza eziswini lapho.
Ukuthi uyakuzama ukuthi ungxenye ungaba ngcono sifaka mbijana ngoba uyakusesesaba ukuthi kuzaphinda futhi njona amanzi angikhona awusatrust phela ukuthi kongona sokurayithi noma sifaka ukuthi mbe asetrithiwe yini kumbe sokunjani asazi.
Yes, ngathi ke abagulayo banjani kodwa?
Abagulayo lokho kusukumemethela sibili abantu kade bethwalwa izolo abanye bethwe esibhedlela. Nanamhla lapha kulokuzeni kulo usisi ofelwe ngumntana kasisi wakhe. Ukuthi izizwele kuye ukuthi uhamba njani lapha esibhedlela lebefika umntwana lapha azafike esikhathini sokuthi edlule. Ngendaba yena le yamanzi.
Ulaye khonapho umama?
Ye, ukhona.
Igama lakhe kuthiwa mbani?
Karen Sanda.
Karen Sanda.
Yes.
Ye, wathi ngikhulume laye?
Yebo, ukhuluma nani baba?
Ye, umama uKaren Sanda, linjani mama?
Njinjani langa?
Hayi, siyaphila. Sizo kutwa kubhubhe umuntu kaya, akusitshele ngalokhu kuhamba njani?
Indaba le yasiqala yacala ngamanzi amhlaka 17. Amanzi lawa kuyavile ezingcolile lawo sithi uma wanatha vele ushozisise sixhwade nokuthi wokudlala sigijima isisu. So uyakucaba ukuthi into ephangisa ukuphyela njengoba isisu zeke zibuye zidlule. But into engikhona yasuke yagcina si-overdue ukuthi lawo usuke ukuthi lapha akusela plani ngakho uyakungela mali endlini. Ukwazi ukuthi isibhedlela siyaphosta imithi yangibona ngozingelayo. So went call someone okathani ukuthi azame ukusiphathisa ngani ngemali yokuthi abantwana bezibhedlela ngoba sebeyi-forward sibilele phansi, including ukwabo abantwana kadidlelela phansi. So lona ngesikhathi ethumela imali sigijimisele umntwana ku-24 hour, basivela ku-24 hour umntwana lona wangani hayi ukudla, but they to lose i-appetite, they to lose i-weight. Iziningi vele bese sibhala sibona nama symptoms afana ifani uja asa understand ukuthi sizongona simi njani. Lo mncane sine sesimbisela futhi ukuthi simbisele esibhedlela straight empilo. Unfortunately ngasakwanisa ukuthi afike ngale mpilo ahlale ukudlulisa. Then laba bayithu yibo abasesibhedlela lapho.
Singathi nxa sukhangela khonapho udubo lolu lukhahlameza kanganani abantu khonapho ke elove.
Anje ukukhahlameza so lokuthona sithi ngiyaexplaina indlela endabuke ngakhona ngoba nxa kade kungabantu abalesiphathwa abalekhe bekufanele nxa umuntu uqala ukumtshela ngendaba yamanzi kungabe izimpendulo zokuqhawulisana zokuzisana ubuhlungu ngoba amanzi kade eqala ukubuya vele bahamba bayakhuluma esithi kansila abantu e-housing office bekhuluma ngawo ukuthi awukho right kodwa sathelwa ngezikweleti zamanzi ukuthi lonke lapha libuya lizokhuluma ngamanzi lezikweleti. But unfortunately, right, now I went to the square did. Do they have to pay my souls away in which so fancy thing in the square is a mask? In the age of Ubusung, over Avant Bayer,
lezo izakhamizi zeluveve ezixoxe loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulendini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Kamizi zeGwanda ziveze imbono etshiyeneyo ngodaba lokuguqulwa kwesisekelo sombuso okudinga ukwenziwa nguhulumende webandla leZANU-PF olo-Constitutional Amendment Bill No. 2. Lokhu kuphuma emhlanganweni wokudinga imbono kaZulu okuqutshelwe edolobheni leGwanda izolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Izakhamizi ezingene umhlangano onanda ngamaqembu ukuze kwenqatshelwe ukumemetha kwegciwane le-coronavirus bezingavumelani lenguquko edinga ukwenziwa kusisekelo sombuso welizwe. Ezinye zisithi kuqondile okuthenziwe kodwa ezinye zisala. Abangafuni linguquko abathi lokhu kuzadala ukuthi umongameli welizwe abe lamandla amaningi kakhulu. Umnumzana Dingilizwe Malinga Ndlovu kodwa kudingakala ukuthi isisekelo sombuso esikhona siguqulwe.
Ngoba it seems it wants to suit one person than amaZimbabweans wonke. Let's put people first, not politicians first.
Okusekelwe ngunkosikazi Imelda Mgambe othi uhulumende kusamele aqala alandele umthetho khona athi ukuthi agijimele ukuguqula izinto.
Science ama-elections last time. Ya bafakwa abantu ku-PC. But lakathesi abazange babe sworn in.
Kodwa abanye abafana lo mnumzana Rito Mpofu bathi kuqondile ukuthi kuguqule isisekelo sombuso lesi ngoba kukhona okungaqondanga.
Nganini upresident asozinyekhethelwa nguye ukuthi uvice wakho nguye? No, kufanele ngithi uvice wami nangu engimdingayo omtozasekela nangu ukuze mbone ukuthi ngisebenza njani to govern this country. Asoze mfo ngokuthathelwa umthethelo kube kuthiwa nangu umuntu ubusa layo. No, I can't.
Umnumzana Nkosi Khona Dube ungumfundisi uthi loba besamukela ukunanzelelwa kwabatsha labomama kule nguquko so isikhathi sokuthi labo bangene kwezombusazwe.
But amachurchi sizaze sikukhangele nini ukuthi kanti kuzangena nini abafundisi eParliament? Siyabafuna eParliament, singabarizi kuphela sokunemfa. Sokune national prayer.
Abanye abafana lo mnumzana Ndaniso Mpande bakhale ngokuncindezelwa ukuza kulomhlangano kulandelwa ukuvalwa kwemigwaqo engena edolobheni ngabebutho lamapholisa.
Abanye bahambe besemabhuthini, abanye bavuke ekuseni, abanye bafohlile, abanye bayenzeni ukuthi bezozofika khona. Asikwazi ukuthi kubangelwe yini khona okuyinto yamarosilofu le.
Umgcini sihlalo wekomidi yephalamende ebona ngokubunjwa kwemthetho omnumzana Meshack Mataranika uthi imbono kaZulu le izasetshenziswa ukuphumeni lesinqumo esiqondileyo ngalolu daba. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni ukunceda kumpi yokulwisana legcikwane le-COVID-19 ekhaya. Kodwa likhumbule zihlobo alisozele nelize ukungena kuhlelo ngocingo ngoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Singakangeni esigabeni esilandelayo besikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umongameli Ibrahim Boubacar Keita weMali uthi usezaqalisa inkulumo zokuvumba uhulumende womanyano kulelo lizwe kulandela ukutshengisela kwenkulungwane lenkulungwane zabantu esigodlweni eBamako besithi bachiye umsebenzi. Ukhetho lokudinga umongameli eUganda luzaqhutshwa phakathi kukaZibandlela noNhlolanja ngomnyaka ozayo. Njalo ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho kulelo lizwe soluvimbe imihlangano yokukhankasa lusithi abantu kufanele besebenzise imisakazo ukwenza lokho.
uhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezivalane zeZimbabwe esala phandle kwelizwe esixoxalo nkosazana Lindiwe Moyo oyevakatshele kwele South Africa kungakaqali ukuvalwa kwamazwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus.
Hayi, eSouth Africa kusukuthi mzike ngomathi izovizitha njeni wase kwaqali lockdown.
Manje ukhangelele ukuthi uyaphenduka nini? Ingaphele lockdown kumbe uzayacela njengalokho kwenziwa ngabanye ukuthi bacele bahanjiswe ekhaya?
Mina ngalesi sikhathi njengoba ngikhuluma ngiserastic deck, so era singeke angibone umuntu wangifaka lokuthi manitshelani ngayenza njani.
Manje ekhaya awuthiyanga abantwana?
Ekhaya ngilaba abantwana sibilingi, abantwana bangu-5.
Hey, manje baphila njani ngalesi sikhathi umama engekho?
Ah, kunzima Thembu, kunzima, kunzima.
Manje khona ngapho sikhuluma nje uphila njani njengoba sizwa kuthiwa abavela eZimbabwe abaphiwa uncedo lokudla njengezizalwane zakhona ngapha.
Lapha kunzima, sengisiya ngokuthi abantu ohlala nabo ngabantu abaphila njani. Nalabo esindaweni engihlala kuyo ngihlala hayi ngabantu impela, ngoba uyakhona ukuthi kwabanye ungakhona ukucela e-peace job wakhe uyenze kwambe bambele ukhona bekukhulela ama-R100 and then bese siya ekubhadaleni i-rent, hayi abahluphi.
Ngombono wakho ubona ungani uzaphenduka yini khona ngapho uzodinga umsebenzi lanxa i-COVID-19 isipheli?
Hayi, umbono wami awutsho ukuthi ngingajika kwele South Africa, ngoba ubaba upresident wangikhona ulobandlululo khona manje amaZimbabweni agcwele ancedisa kodwa akabasizi ngalutho. Abakhe abantwana uyabasiza ngokudla ngemali, thina asilanto esisizwa ngayo kodwa lathi sincedisa kokunye.
Kodwa nxa uqathanisa impilo yakhona ngapho leyekhaya ubona engcono engeyiphi?
Le ingcono ikakhulu ngapha endaweni engiye-Rustenburg, ngoba i-Rustenburg yikho ngisisho ukuthi uyawuhleli labantu, uyabungahlalanga njengase-South Africa. Ngapha kungani ukuthi aya impilo mpela e-right ukuthi avuma ungathi nithuthile wazozihlalela khona, ngoba impilo yasekhaya hayi.
Liyenzani ukuzivikela ku-COVID-19 le abuyayo? Liyagqoka amamaski njalo lingahlangani labanye nakho nangapha e-Rustenburg?
Yeye, amamaski siyagqoka ikakhulu uma siphuma sisiya emashopu eziphaza. Lapho e-Rustenburg kunganaka abantu bangikhona bahlala nje kungamadalada bezivalele ezindlini zabo, so bambile abantu noma kungakafiki i-COVID-19 asobantu abantu abaphithizelayo kumbe ngaphandle kumbe kwabaphuzayo, kodwa ngilangikhona abantu basezindlini zawo bazihlalela baphumeli phansi.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani uzaphenduka nini ekhaya, ukuthi lokhu kuyadlula nini?
Hayi, lokhu angeke ngitsho ngakhuluma amanga sikile ukuthi ngingatsho ukuthi kuyadlula nini, ngoba into ekhona i-border kumele singabona ngebhodi, ukuvula kwebhodi yikho zabe sibona khona ukuthi ibhoda ma ingavula sikwazi ukuthi ungaplana njani. So at least ibhoda ma ilokhu isavaliwe sokunzima.
Zona izizalwane zeZimbabwe ziningi yini khona ngapho e-Rustenburg?
Anjengangapho e-Rustenburg kuwethu ngoba kugcwele amashona sithumathi abantu abathina esikhulumayo, hayi siyabalwa but iningi la ngikhona ngamashona wonke odiresta la e-Rustenburg.
Lo ngunkosazana Lindiwe Moyo, isizalwane seZimbabwe esavalelwa kwele South Africa ngemva kokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Ubexoxa le-Studio 7 esedolobheni le-Rustenburg kwele South Africa. Abesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi sebedlela evalweni ngemva kokuqonga kwezehlakalo zokubulawa kwabesifazane kulelo lizwe. Selokhu kuvalelwe abantu abaningi ukuphuma ezindlini kusukela ekuqaleni kwayona le inyanga. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eSejohannesburg kwele South Africa.
Usehlakalo esanda kwenzeka owesifazane leminyaka ephose ifike ama-29 ukwaziwe isidumbu sakhe sadotshwa egangeni elokishini leSoweto eJohannesburg. Lokhu kwenzeke ngemva kwelanga elilodwa kungcwatshwe unkosazana Sekofatso Phule. UPhule okwase kusele inyanga iyodwa ukuthi abelethe, isidumbu sakhe sitholakele sigwaziwe silenga esihlahleni elokishini leRoodepoort eJohannesburg. EPitoli isidumbu sowesifazane leminyaka ephezu kwamachumi amane 42 sitholakale singaselazo ezinye izitho. Kanti owesifazane omunye eCape Town uqunyaqunywe izitho zakhe zomzimba zagqitshwa esikhwameni. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Sibonkosi Ndlovu uthi njengabomama sebephelelwe ngamacebo ngoba ezindlini bayabulawa kati laphandle lakho bayabulawa.
Sisuka sibulawa ngabantu esibathembayo, esibathandayo, esibasondezileyo empilweni zethu. Kubuhlungu njalo kuyahlala simulisa umzimba, ngoba awazi ukuthi kusasa wena uzovuka uphila yini. Asazi nokuthi sibulawelwani, ngoba izinkinga ezikhona izinkinga zomhlaba. Inza asilawo amandla okuzilwela, ngoba singabomama. Kungenza ngizizwe ngingaphephanga ngitsho.
Nkosazana Cynthia Dube, enhlanganiso yemthwakazi Charity Organization, uthi ukuvulwa kotshwala ngemva kokuvalwa okwenyanga ezimbili lakho kungathi kube yimbangela enkulu yokubulawa kwabesifazane.
Omama abaningi bayahlukunyezwa, abanye bahlukunyezwa ezindlini, abanye nje ngaphandle. Omama abaningi babulewe, okungenza lami ngicine ngingasazazi ukubana ngiphephile yini. Obaba, ngoba imisebenzi iphelile, imali kayikho ezindlini, baba frustrated. Then i-frustration yabo sebeyiqedela kithi thina omama. Lama ngikwazi ukubana kusasa sengingabulawa, ikakhulu omama esingani siyavuka sesiyaphandaphanda laphana, ngoba umuntu uyabe cabanga ukuthi wena uphethe imali.
Esinye isizalwane seZimbabwe, unkosazana Blessings Dlovu, osebenza kule South Africa, ukhuthaza umama ukuthi basukume bazivikele njengoba kukhanya umphakathi lamapholisa sebehlulekile.
Asizameni bomama ukubambana, sizame ukuvikelana, ngoba akusekho ongasivikela. Ungeke wazi ukubana umuntu oyindoda oseceleni kwakho ukucabangelani. Funa kusasa nguwe okumele uvuke ufile. Hlala ule number zamapholisa eduzane. Try by all means ukubana utshele umuntu oseceleni kwakho ukuthi lapha sekusenzakala lokhu, kwenzela ukuthi uthole ukuvikeleleka.
Lezi zehlakalo sezijiye umongameli Cyril Ramaphosa ezonde eganono wabo.
This is a totally unacceptable.
Lezi yizenzo zokukliwe okuzafanele ziphele nya njengamanje.
In the fight against gender-based violence.
Kodwa abalwela amalungelo abesifazane bathi kulabo abavele sebelahlekelwe ezimpilo zabo, lamazwi awasasizi lutho. Ministry 7, Johannesburg, Wales, South Africa, ngingu Benedictine Hlapho.
Kwezemidlalo, iqhubekela phambili namhlanje ntambama imidlalo yenguqu elizweni laseNgilandi ngemva kokumiswa okwensuku ezilikhulu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Umfundisi uJet Masimoyo nguye ophiwe umlando wokuthenga lokuhambisa impahla lezi eziphiwa sebegugile abasendaweni yehabani yesigodini, njalo ukuthi lokhu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuba isimo se-lockdown sitshiye abadala bekhangelane lendlala.
Siye sacabanga sabumbana siliqembunyana elasemzingwane district sakunanzelela ukuthi isimo leso sikuso namhlanje kasikho kahle hle, ukudla kakukho, kakutholakali, kunzima ebantwini bonke. Saqoqana sisebenzisana leqembu, iqembu lethu iyabane football club. Sasesithi kungcono siyenze okungama parcels lathi kubazali, kakhulu abantu abadala abayi 75 ehabane khona phana.
Abaphatheke ukuqoqela imali yokuthenga ukudla lokho okuphiwa abadala basehabane ngababalisa uThembani Mpofu, uFrankins Banda, uSiniwe Ncube, uSingatsho Mpofu, uNtombi Futhi Thusi, uQuintami, uPrince Gumbo kanye loQaphelani Sibanda. Iqembu lehabane Pirates Football Club lidlala kusigaba seZifam Matabeleland South Division 2, njalo nyaka nye liqede lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo ngemva kweqembu leTalent Vision Academy, okuyilo elithole ilungelo lokuyadlala kusigaba seZifa Central Region Division 1. Kule mibiko kodwa ethi phambilini kokuqhamuka kwegciwane lecorona, iqembu lehabane Pirates bese linxuswe izinkokheli zeCentral Region Division 1 ukuba lithathe indawo etshiwe liqembu leDainderi, lona eliziphumele lodwa kuligi leyo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.